ama budget singafaka ama council angafaka ama budget abo bona bayawahlalela ngenye umnyaka noma bawale abantu bacine i-council zingasebenzi siyakwazi lokho ngo 2013 uChombo ngesikhathi sikaMgabe lo Mnangagwa wascraper wakhupha izikweleti zabantu namhlanje i-council zonke zase zachona emadakeni ama appointments ama top executive council njengama town clerk appointwa nge-influence ka minister ubaxotsha uJames Mthore sisuke lapho izindlu ziyadilika manje kwenziwa yi-minister we-local government and devolution to say ukuthi bona basebenza nama-top officials awe-council badilize undaba ningi Mangwana umi-secretary for information wakhupha i-Twitter la ku-Facebook esithi hayi uzabhidlisa yoni i-council ye-Harare sinqaba ama-mayors yiyo esithi ingamathethula negala sithunzi just ceremonial yikho ke umsebenzi wonke wenziwa yi-town clerk lo minister we-local government bona sebezenzela amandlwane besenza kuthiwa i-devolution bengafuni ukupha amandla ama-provincial councillors awakho minister kuphela ozenzela lama-top officials e-ZANU-PF.
Manje lokhu elikunikayo esingathi ngama-recommendations ngesiNgisi khona kungancedani?
Sifuna futhi i-Urban Council Act ihambelane le-constitution. Uzabona ukuthi kathe sebe-amend i-constitution bangaka-implementi. Konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abafuni ukuthiya ama-council azisebenzele. Sifuna ama-executive mayor bazidingele i-staff sabo esinonileyo, esifundileyo, somkanjo. Hathi ukuthatha ama-instructions ku-town clerk, yena u-town clerk ethatha ama-instructions ku-minister of local government. Yikho ke konke lokhu yikho okwenza umbhedo lokubhidliza amadorobha ngoba bayakwazi mhlophe ukuthi iZANU-PF ingake yawina khathesi ethe sile 32 out of 34 councillors. Loku sixotshela abantu bethu, bayarecall abantu, iba interpreta i-Supreme Court judgment ngenqele befuna ukubhidliza khathesi akusela ama-councillors. Akusela councils sokubafuna ukwenza ukufaka ama-commissions abo. Sifuna ama-reforms, i-Urban Council ihambelane le-constitution. I-devolution yiyo enkulu baxotsha uMgabe besithi uMgabe kalandelanga i-devolution ngesinye isizathu.